I-Arterial Network yinhlanganiso etholakala ku-Africa yonke nje jikelele. Kulamazwe ambalwa. It's a non-governmental organization, inhlanganiso ezimele yodwa ejonge ukuthuthukisa ezamasiko kwele Africa yonke jikelele.
Ingxenye yenu e-Arterial Network eZimbabwe idlala indima ebalulekile okungakanani kuzwekazi lethu eAfrika?
Ye, ngamafitshane njengekomiti ekhangele eZimbabwe, umlando wethu ukuthi sidinge amalunga enza ezemidlalo lezinhlanganiso ezenza ezamasiko ukuthi bajoyine babe ngamalunga e-Arterial Network.
Ngibale kukhasi lenu ele-Facebook ukuthi abameli asebedlulisile isikhathi sabo bakhethe nina abasakhulayo ukuthi nithathe izikhundla zabo. Awungitshele, kuyini okwenza ukuthi bathakazele abasakhulayo kanjalo?
Khosi bananzelela baphinde bahawukele amadlabuzane esingabe silawo lentshukuntu esingabe silayo ukuthi siqhube ezamasiko lemidlalo ngendlela elobunono. Basebekubona kubale ukuthi ngapho nje lathi sifisa ukuthi sikhulise le i-Arterial eZimbabwe. Asizameni ukuthi sifake ontanga kube yibo abagijima kakhulu because yibo abanamadlabuzane.
Awungitshele ukuthi ngombono wakho lokho kusho ukuthini kulabontanga emphakathini ukuthi inhlanganiso ebamsana lamankampani adumayo kulo mhlaba wonke jikelele bakhethe nina ukuthi nikhokhele le nhlanganiso?
Sizizwa sihloniphekile emphakathini ukuthi sikhethwe phakathi kwabanye bonke ontanga phose lokho sikwenza kuzinhlanganiso zethu esizikhokhelayo ngokwehlukana kwethu as-committee members bakubona kungumsebenzi onconekayo njalo bayafisa ukuthi labo bathathe lolo lwazi leluju esilitshengisela kwizinhlanganiso zethu esizikhokhelayo. Ngakho umlandu lo esiphiweyo sizizwa sile ngqobe enkulu kakhulu esiqalele ukuhlangana ukungula ukuthi bathi thina yini esingakwenza ukuthi siyithuthukise le nhlanganiso isebenzele ama-artist.